Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwaka zomuhle ngolwesithathu mhla ka 19 kuMabasa 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Elebotswana lithi kumele kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo eZimbabwe lonyaka.
Ilizwe leZimbabwe ngibona ngathi kuqhakathekile ukuthi alizame ukuthi liqhumane le-embassy yaseZimbabwe ukwenzela ukuthi benelise ukuthi bazwisise ukuthi izizalwane zeZimbabwe zikhona yini esezifikise imbiko kulangale e-embassy ezidinga usizo.
Iyaqhubeka impi yomvukela esabekayo kweLesotho lapho uhulumende weZimbabwe akhuthazwa khona ukuthi ahlenge izizalwane zakhe.
Namhlanje kwenziwa i-vetting abantu baletha amaphepha kwesibili ngoba kuyabe kuqakathekile ukuthi abantu becubungule ukuthi into ezalotshwa maqala liqinisa yini umpeni ngamanga.
Ibandla le-TCCC lihlolisisa amagama alabo abafisa ukuncintisa kukhetho oluzayo belimele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ele Botswana lithi ele Zimbabwe kumele liqhube ukhetho olungeladlakela njalo lube ngolukhululekileyo lonyaka uma lifisa ukukhanga osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuba bezevula amabhizimusi achiyeneyo. Kubika umqondisi Dube.
Lokhu kwethulwe ngunkosikazi Gladys Mukhawa, umabhalani kahulumende wakwele Botswana obona ezokudlelana lakwamanye amazwe obayisikhulumi ekade singumhlonitshwa ezolontambama eHebroni esikhathi kunanzwa usuku lukazibuse lweZimbabwe esigodlweni selizwe leli. Unkosikazi Mukhawa uthe kuqakathekile ukuba iZimbabwe ibe lokhetho olukhululekileyo lonyaka uma ifuna ukuthi amanye amazwe adlelane lalo.
Let me therefore conclude by wishing the government and the people of the Republic of Zimbabwe the best of luck in the upcoming elections.
Kahle ngithathe ithuba ukufisela abantu beZimbabwe inhlanhla ngesikhathi besiyavota. Sinethemba lokuthi abantu beZimbabwe bazaqhuba lolu khetho okuzashiya kungela kuthandabuza ukuthi sekuyisikhathi sokuthi amanye amazwe angene kubhizimusi lelizwe leZimbabwe.
Umeli weZimbabwe kwele Botswana umzana Henry Mkono Weshuro utshele abahambe edilini leli ukuthi ilizwe lakhe lizimisele uqhuba ukhetho olungeladlakela.
It is also heartening to note that the Southern Electoral Advisory Council is currently in the country and their pronouncements have been positive.
Ikula leSADC liseZimbabwe sikhuluma nje njalo selikhiphe umbiko othembisayo ngemva kokuhlangana labazaphatheka kukhetho. Sizaba lokhetho olulokuthula njalo oluzangenisa inkokheli entsha ngendlela yombuso wabantu ngabantu.
Kodwa umnumzana efidlela Ncube ocubungula ngezombusazwe uthi akakholwa ukuthi kungaqhutshwa ukhetho olukhululekileyo.
Kuzabe kulukhetho olokuqala kusuka ngo-1980 ukuthi lube ngolukhululekileyo eZimbabwe. 43 years kasikaze sibe lokhetho olukhululekileyo. Kungenzeka kube phezulu ukudlelezela kumbe kube phansi kodwa alukaze lube khona ukhetho eZimbabwe olukhululekileyo. Ngakho ke kangibona ukuthi bayenelisa ukuthi babambe ukhetho olukhululekileyo. Kanti ke lukhetho akulula ukuthi banqotshwe kulo. Isizathu besiba lokhetho olungakhululekanga ukuthi yilwa balunqobayo. Olukhululekileyo ngeke balunqobe. Ngakho ke angiboni ukuthi bangasigcwalisa isithembiso sokhetho olukhululekileyo ngokuba balwesaba kakhulu lolo khetho.
Ngusenjalo umgono weshuro utshele Studio 7 ukuthi uhulumende kayali ukuthi ukuthakazelela uzibuse kuze ngesikhathi isimo somnotho esingamanga kuhle kodwa uthi lokhu kudalwa isiyeso zenotho ezetheswa leZimbabwe ngamazwe angentshonalanga.
The illegal sanctions that were imposed on us had a lot of our young people coming to look for
grace. Izijezo zenotho seziyenza ukuthi iningi lentsha yethu liphume elizweni lizodinga ukuziphilisa akula muntu ongabasola esekuchoyo ukuthi abantu bengakhohlwa lapho okulenkaba yabo khona
ukuthazelela uzibuse Habron uyicebile malaba uthi kunenge abawukhangeleleyo njengentsha ukuze kuthiwe bakhululekile
bani inkululeko ikhona sikhona embeleni ngoba kudala lokho esikubona bekungekho ukuthi sibe freedom yokukhuluma lokho esikukhuluma noma ukuyenza lokho esikwenza I mean ngizinto ezinjengebhizinisi and ezinye izinto in general nje but also ngiyakubona lapho ukuthi khona kwezinye izinto asinayo yona leyo independence esiyifuna kodwa ngethemba sizofika khona.
Ocubungula ngezombusazwe umnumzana Zenzo Moyo uthi kulutshwane okungathazelelwa ngosuku lokunanza uzibuse
manje nje basabalele bagcwele umhlaba wonke kungenxa yokuthi lokho ababekulwela bekufisa ukuthi kwenzakale ngenkululeko akukayenzakale namhlanje labo esithi thina ba sabafaka embusweni ukuthi bathungamele ilizwe elikhululekileyo yibo asebenze abantu babaleke bachiye ilizwe labo
bekulabantu abachiyeneyo edilini leli abagoqela abaphathi intambo bakwamanyamazwe abasebenzela kwele Botswana iziphathamandla zeZimbabwe leBotswana zisebenzise umbuthano lo ukuqonqosela uqatheka kobudlelwano phakathi kwamazwe omabili ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Uhulumende weZimbabwe sekhuthazwe ukuthi athathe amanyathelo okuhlenga kumbe ukuvikela izizalwane zakhe ezihlala kweleSudan lapho sokuqhamuke khona impi eqale esigodlweni salelo lizwe iKhartoum kumalanga amahlanu adluleyo. Ukulwisana phakathi kwenhlangothi ezimbili zebutho lokhu bekuqhubeka esigodlweni namuhla. Amabhomba edubuka ndawana yonke njalo kubonakala lezakhiwo ezitshayo. Amazwe agoqela ele Japan lele Germany azise namuhla ukuthi aphakathi kwemizamo yokuhlenga izizalwane zawo. Abalwisanayo kulimpi zinhlangothi zebutho ezimbili. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Tifa Dube uthi uhulumende weZimbabwe laye kumele athathe amanyathelo.
Ngobunzima obuseSudan lokho esikhangelane lawo sokuloko kwaqala ukulwisana phakathi kwamagenerals la ayo ahlutula umbuso lokho esikubiza ngokuthi coup d'etat. Ilizwe leZimbabwe ngibona ngathi kuqhakathekile ukuthi alizame ukuthi lixhumane le-embassy yaseZimbabwe ukwenzela ukuthi benelise ukuthi bazwisise ukuthi izizalwane zeZimbabwe zikhona yini esezifikise imbiko khona ngale embassy ezidinga usizo. Ngoba kakhulu nxa ukuthi kuya kunje nxa kulezimo ezifana lezana lezi abantu ababedinga usizo kakhulu kuvame ukuthi basebenzise ama embassies ayiwo adlulisa umbiko masinyane kohulumende okuyiwo umsebenzi wawo ama embassy asemazweni ahlukeneyo kodwa ke ngokunjalo futhi ngithemba ukuthi labo abantu abakhona ngale izizalwane zeZimbabwe seSudan bakhona ama influential people abahlala labo khona ngale within the community beside ukuthi zisana le embassy abengiyenelisa ukuthi nxa bengayeni uhulumende axhumane labo khona ngale abantu esazi ukuthi ngabantu abavame ukuthi babe ngabadlulisa imilayezo noma nxa kukuthi khona imbiko edingakalayo ukuthi idluliswe phakathi kwabantu lohulumende noma isiya kuma embassies ngabanye abantu njalo bangabasebenzisa bona labo ukwenzela ukuthi kuzwakale noma kweneliseke ukuthi kubonakale ukuthi bakhona yini abazimbabwe abadinga usizo bahambe baye kwenyulwa bayekhitshwa kulobunzima lobo bukhona ubuseSudan.
Indaba yokuhluthuna intambo zombuso leDube siyazi ukuthi abalwisanayo laba abakhokheli benhlangothi ezijiyeneyo zebutho bahluthuna intambo zombuso kwasekuqaleni kathesi sebesilwabona bodwa Zimbabwe siyazi ukuthi ngo 2017 ibutho lahluthuna elalo intambo zombuso lagenqula umgabe. Kulesifundo yini esingafundwa yiZimbabwe nxa sibona okwenzakalayo kwele Sudan?
IZimbabwe babunkomo bafanele ukuthi ifunde kakhulu ukuthi indaba yokuthi kuhluthunwe umbuso yinto engalunganga ngoba izala izinto eziningi. Izala i-civil war efana nama-civil wars esesiwabonile kwamanye amazwe amaningi. Nxa sithi siyakhangela kusuke kuyukuthi lelo lizwe kwaqala kanjalo kwahluthuna umbuso kwathi ngemva kokuhluthuna umbuso kwangasavunyelana kuhle. Ikakhulukazi khona ngala ama-general kwagcina sekusiba yiwo agcine omunye sesiba leyakhe i-fraction omunye wabe leyakhe i-fraction osekugcina kusenza ukuthi kube lama-civil wars esigcina siwabona echiya abantu abaningi behlulukelwe kakhulu, abanye abantu abaningi sebefelwe izihlobo ngento engafanelanga, sekusiba le-civil war into engasalunganga eminyakeni yakulamalanga. Ngoba ilizwe leZimbabwe njengoba sikhangele lilizwe elisadinga intuthuko eningi engakhangelelanga ukuthi ngitshola kancane kube lento engadistracta ilizwe leZimbabwe libuyisele impilo yezizalwane zeZimbabwe egangeni njengalokho esakubonayo ngesikhathi sempi.
OMelika lamanye amazwe siyabona ukuthi bazama ukulamula inkunzi ezilwisanayo lezi ezilwayo. Singabona iphela leyo mpi maduze yini njengoba sike sabona kuthiwa sokuvunyelweni ukuthi hayi kubekwe phansi isikhali. Kodwa siyabona lokhu ezikhala zisiya phambili.
Ilizwe leMelika angiboni ukuthi lingenelisa ukuba ngumlamuli kulomvukela ngoba esikhathini esiningi silokubona ukuthi ezinye izinto iMelika ilokulwisa ukuthi yelamula kodwa kugcinele kugcine kungasahambi ngendlela efaneleyo. Engibona ngathi ilizwe amazwe awe AU noma ngithi labo SADC lamanye nje labo ECOWAS yiwo amazwe angathi mhlawumbe angayi-intervene abangayenelisa ukuthi bathi ukuthola i-solution babe ngumlamulankunzi kulokho okwenzakalayo.
Umnumzana Difa Dube ulwela amalungelo oluntu. Sixoxela ekwelebhilithane. Sixhume isikhulumeli sogatsha olubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Umnumzana Levit Mugejo, ukuze sizwe ukuthi kulamanyathelo asethethwe yiZimbabwe yini ukuhlenga izizalwane zayo kwele Sudan, kodwa wathi kumele sikhulume lesigodlo seZimbabwe khona le kwele Sudan. Imibuzo esiyithumelelo leso sigodlo ayikaphendulwa. Ibandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change, i-CCC, namuhla lingene kusuku lwesibili lokucubungula amagama amalunga alo asanda kukhethwa nguZulu phansi kohlelo lwe-consensus candidate selection process. Afisa ukuncintisa kukhetho lwamakhansila lamalunga edale lephalamende oluzaqhutshwa lonyaka. U-Anastasia Ndlovu uyalandisa.
Luqhubekela phambili uhlelo lokukhetha amalunga ebandla le-CCC abafisa ukungena kukhetho olukhulu oluza kwenziwa ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi lonyaka. Isikhulumi sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Sweden Chiroza uthi luqhubeka kahle uhlelo lolu kobulawayo.
Namhlanje kwenziwa i-vetting abantu baletha amaphepha kwesibili ngoba kuyabe kuqakathekile ukuthi abantu becubungule ukuthi into ezalotshwa maqala liqinisa yini umpeni yamanga.
Unkosazana Thokozani Khuphe ilunga le-CCC obesamukela incwadi zokuhluza amagama amalunga ebandla leli esigabeni seumguza uchasisa kabanzi ngohlelo lolu.
Njoba likwazi ukuthi abantu banominethwa bathe sebenominethiwe kathe sebebuya ke sebezofila ifomu yama-credentials abo lokuthi sibekwazi ukuthi khona i-track record yabo iminjani. So yikho esikwenzayo thina esikuvethayo bebisa ama-CV yabo sesikuhlanganisa ke sesikubeka. uhlelo luhamba kuhle okunyongumangalisayo siqalisa izolo namhla silethemba elokuthi kusiyacha u5 siyabe sisiqedile abantu babe sebeqedile
elinye njalo ilunga lesisisi umnumzana Gideon Shoko obesamukela incwadi ezifanayo kobulawayo uthi uhlelo lolu lulakho ukugcitshwa namuhla kobulawayo
vetting officer imi ngi responsible for vetting abantu abafuna ukuya ezikhundleni esika hulumende that is local government le national government lapha silama vetting officers angu 3 silo mama oyedwa umfundisi njalo lo munye ongumfundisi wabuswanda lami hayi ukuhlelo lokuhamba kuhle sibili yes khangela ukuthi siqede namhla ngo 5 o'clock
obesamukela incwadi zamalunga eCCC emadobo umnumzana Abednico Bebe lapho abekhona uthi baphuthe kahle uhlelo lolu
siku triple C kade sikulohlelo loku selecta ama candidates yeso lilo esiphezulu kalokathesi kwenziwa ilizwe lonke so far mina lapha kade ngisebenzela khona emadobo hayi kuhamba kuhle sebili akuna problem
isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Nkululeko Mthupha usona indlela ibandla leCCC eliqhuba ngayo uhlelo lokukhetha amalunga azabamela kukhetho okudinga amalunga edale lephalamende lamakhansi sila
sekuthwa kule nomination ubani oza nominator so sekukhanya ukuthi bona labana vele uwa city esithi abasezikhundleni bona labana ama MPs avela khona yibo abayabe le information yibo abayabe lolwazi bafika nje njalo nje behamba lakho besenza abakwenzayo yonke information ikibo yibo bazinominatayo for instance ngingakhuluma ngendaba esema reserve esema reserve ngani ngeke ngaba khona ngeza ke ngikhulume ukuthi kungapi kwele Mathebeleland North bekanye abadala leke bedidekile ukuthi asikabi kwazi ukuthi umbani ongenayo ngoba lo khona asimfuni kodwa
ibandla leCCC lakhetha ukusebenzisa uhlelo lweCitizens Community Consensus Candidate Selection Procedure kunokuthi kwenziwe ukhetho lwamaprimaries kobulawayo kulezigaba ezilithumi lambili leziqinti ezingamachumi amabili lasifica munwe munye ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafichane Abezindaba be-Associated Press babika ukuba eCameroon lithe lilwisana kakubi lamalwe icatsha eBoko Haram. Lithi amalwe icatsha la asebhidlize imizi eminengi duzane lomngcele walelo lizwe leNigeria. EleUkraine lithi selithole izikhali zama-Patriot missiles adingwe kwele Melika. Ilizwe leli lacela uncedo lwezikhali lezi ukuze lilwisane kuhle lele Russia. Lokhu kubikwe ngabezindaba abeReuters. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa loNkosazana Victress Mathutu. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZim imbokodo uxoxa ngohlelo lwabo lokuncedisa amankazana.
Ngibonge Dube, bekumhlangano yeZim imbokodo siyazakala kakhulu ngokusiza ikakhulu ezikoleni zemaphandleni ekhaya eZimbabwe. Lalo basiza ngela South Africa kodwa sisiza kakhulu abantwana emakhaya eZimbabwe. Ngikhuluma nje mhla ka-8 April ngomgqibelo. Inhlangano yayinqusiwe komunye umcimbi wathi khona owenduna uDakamela phansi enkanye. Siyinhlangano besihambile khonale. Njengoba sikhulisiwe sacabanga ukuthi njengoba sinqusiwe ngeke sihambe sibe ngesizandla. Njengabomama ngeke nje sifike ebantwaneni lasela obomama nje khona ngabe singakhathanga lutho. Sahamba-ke siphethe amathezu sasika khona ngabe isipho esisibisayo koDakamela ngama-sanitary pads sanikeza abantwana abangamantombazana bonke kade bekhona lapho ama-sanitary pads noba ngikuthi mbonga ngaso wethu bekhuphiwe kodwa sikubona ukufanele ukuthi angeke khambe sizandla shike senza lokho esidume ngakho bathiya sinike abantu abangamantombazana ama-sanitary pads bahlala bejabule kakhulu ngesetho mhlaka 9 besizele sibesihlele sisiya esikole esisekhezi ngaphansi kwendlula imalaba ngosigangatha i-Saint Sebastian Secondary School.
Ye, singathi khonapho-ke belilandani esikole leso.
Okay, besivele silohlelo lwethu lokuthi sihambise ama-sanitary pads bekuyisikhathi sokuthi siwahambise ekhezi ngoba sinemba yethu evela khona efunde i-Saint Sebastian. Esikwenzayo ukuthi amalunga wonke silawo anikeza back to indawo abakhulele kizo ngakunikeza ama-sanitary pads. So ilunga liyakhetha ukuthi hayi mina ngikhulele endaweni enje ngifunde endaweni enje ngoba sekulithuba lami ama-sanitary pads awahambe lapho engifunde khona. So ekhezi besihambisa i-Saint Sebastian lapho kufunde khona omunye wamalunga ethu usithole kuhle Malaba owakhona ngale endaweni yakwaMalaba.
Balamukela njani khona ngapho lapho elihamba khona abantu ezigabeni ezijeneni?
Yazi ngokuya lokho esikhula ukwamukeleka kwakhona kuya lokho kukhula lapho kuthiba kuhle kakhulu. Ngingabeka ngithi ekhezi kade siye khona e-Saint Sebastian samukelwe kahle kakhulu 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 sithole silungiselele kakhulu. I-SDB ikhona, umlisa wendawo usigangatha ubekhona, amasobho wendawo wonke ekhona, ama-village health workers, izakhamizi, ama-teacher. Siyamukeleka kahle kakhulu, abantu basala bebonga benoma kakhulu umsebenzi esiwenzayo nalokho esikwenzayo ukuthi sinikeze abantwana ama-sanitary pads. Abantwana ngikhulume ngabo, abanye nje vele uthole ukuthi umntwana umbuzo ukuthi i-sanitary pad yalazi athi vele into engingayaziyo uzaqala ukuyisebenzisa ngoba sesifike lawo thina njengenhlangano yembezeni yembokodo. So lokho nje kukodwa nje kuyasibona ukuthi mthe sikwenzayo abantu kuyabajabulisa njalo kuyathinta impilo zabanye abantu.
Lina liwathola ngaphi ama-sanitary pads lawa?
Engingakutho ukuthi inhlangano yembezeni yembokodo inamalunga esikwenzayo okokuqala indlela esikoleka ngayo ama-sanitary pads ukuthi ngenyanga masisiya umhlangano sinomhlangano esiwenza kanye ngenyanga kanye ngenyanga masisiya emhlanganweni ilunga lelunga kumele libuye liphethe amaphakethi ama-sanitary pads amathathu ngenyanga ngenyanga. Bese sifika lapho ukuthi siyaphuma kuhambe sicela kulaba abasicela kibo ukuthi sicela ama-sanitary pads. Kwesinye isikhathi siyokuya emamoli siye kumantela sicela kuye wonke umuntu ophuma emoli ukuthi hhayi besicela iphakethi le-sanitary pad. Sizama ngazo zonke indlela ukuthi indlela esiwaqoqa ngakhona lapho nje esibona kule thuba lokuthi lapha singathela ama-sanitary pads siyangena siyacela ebantwini. Into engiyithandayo ukuthi abantu masicela baningi abantu abasisapotayo kakhulu amakhampani amaningi ngabala nje ukuthi sibe amakhampani amanye nje kuna futhi siyahamba kube nebhokisi abasinikeza lona abasinikeza ne-transport yokuthi siye lapho siya khona konke lokho nje sikunikeza kuxhasa elizele ebantwini ngakithi.
UNkosazana Victress Mathuthu ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yezim imbokodo obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Amabandla okholo lesiKristu athi aloke eqhubeka ngomkhankaso wokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa emanyene lenhlanganiso ezizimeleyo. Amapolisa athi asebuphe abantu abedlula inkulungwane ezinhlanu lamakhulu amabili 5245 iseloke esungule umkhankaso wokubopha abaphatheka ekuthengiseni lekusebenziseni lezi zidakamiswa. UNkosazana Rumbizai Mbewe obona ngokwethulwa kwemibiko kunhlanganiso kugatsha lwabatsha kunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uchasisele uStanikile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
I-NUA program leyo ukuthi sizama uku-raise awareness kubontanga ukuthi khona siyehlisa inani labantu abathatha izidakamizwa njengamachurch sekumele phezulu kube yithi esiqalisayo because amayethu lawa asemachurch ethu. So it's easier, kulula kakhulu ukuthi thina sibathole ngoba bakhona emasontweni. Then thina njengezimo ziphethenalayini silama infrastructures kuma-areas esisebenzela yiyo labo bakhangelele ukuthi babele inhlelo zoku-raise awareness kuma-areas abo on i-drug abuse njengaemalangeni lapha emashumi amayeko emashumi bakhangelele ukuthi babele awareness campaign yabo
but indlela ayenza ngazo ngizwe ukuthi khona bafinyelele ama yithu bazisisa ngendlela aba ezithu nje ukubona plana ukuba le kusports guys ise e-sport tournament so ukubona manje labakhangela ukuthi ba raise awareness bakhulumela abanye intanga ngini ngokuthi ama drugs so ikhathi esikwenzayo izinhlelo nje eziqhubekela phambili ngesigaba ngesigaba.
Inhlelo lezi ziyaphumelela yini, ziyafeza injongo yazo, njalo likubona ngani lokho?
Owakhathesi angeke sathi ukuthi kuyaphumelela yini ngoba into esisanda yiqalisa nti so I'm sure ama-results khona ezaphuma ngokuya but esikwenzayo ukuthi sesizamile ukufinyelela kumntanga esili-access kibo kuma-areas ethu. Ngokuya ngesikhathi singabe sesinama-results athanjeke ukuthi hhayi inhlelo lezi ziyasebenza and hayi akusebenzi.
Kodwa balamukela njani bona labo abasakhulayo bakhanya belesifiso yini sokulalela umbiko wenu?
Esesike sakhuluma labo bakhanya into yakhona bayizwisisa hlile but uhlupho nje ukuthi kwesinye isikhathi vele abanye sihlangana labo ngabantu asebe-already into it and ukuthi lizwisisane labantu abanjalo it's a process I saw one day thing but hayi bona sesifike sahlangana labayo bakhona abalakho ukuzwisisa.
Phakathi kwalabo bantu abaningi ibatha ngabafana kumbe ngamankazana?
Abaningi bangikhuluma ngabafana ikakhulu abafana yibo abaningi. Amankazana akhona nje but babitshane yike sebalinganisele abafana kanti abafana yibo abaningi bangikhulu.
Lilazo ezinye yini inhlelo ezingayisizo zokufola emgwaqweni ezokukhulumisana labo mathupha?
Ezinhlelo esilazo ukuthi silana kulabantu esebenza lapho ama-referral partners ukuthi abanye sibabonayo ukuthi lokhu kungaphezulu then we refer them to ama-institutions esibona ngani bengabancedisa like for i-counseling even abanye abafundisi esebenza labo befin-trained ukwenza i-counseling so labo also refer them to ama-pastors esebenza labo to get counseling besides ukukhankasa emgwaqweni but we have ama-counseling sessions then lawona la ama-referral partners to endaweni lapho abangathola khona usizo.
Lo nkosazana Rumbiza Imbewe obona ngokwethulwa kwemibiko yenhlanganiso zabatsha kubandla leZimbabwe Christian Alliance ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe sixoxa ngozibuse onanzwe eZimbabwe izolo. Nxa lifuna ukuphatheka kulolu hlelo lifake imininingwane yenu ekhasini lethu le-VOA Ndebele lingaya njalo ku-VOA Shona. Siziqibe ngebezihamba phambili. EleBotswana lithi kumele kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo lonyaka eZimbabwe olungeladlakela. Iyaqhubeka impi yomvukela esabekayo kweleSudan lapho uhulumende weZimbabwe asekhuthazwe khona ukuthi yahlenge izizalwane zakhe. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lihlolisisa amagama abafisa ukuncintisa kukhetho oluzayo belimele. Kwanele mthwaka zomuhle olivalelisayo nguntungamili Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.